izolo ebusuku indoda lo okuthiwa ngu-Cyber Simpson ngezongifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb amadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe beqeda ukwenza leso senzakalo babaleka. So uye waba-trapped nabantwana endlini khonapho kusenzakala khona, wazothi kwelikade waphuma ngisifisa abantu bancedisa ukuthi bacitshe indlu.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu onganye uyabe phathekile uyabe bona nje ukuthi no, into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli elibusayo i-ZANU-P F ukuthi kalenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona, kungayisikho lokhu ngabe konke khonokhu akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe u-Cyber Simpson.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo, khathethi ukuthi angayi-withdraw. Kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele, angithi yes, no amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhesi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisisibanzi, awuyiso intolerant okuthi iqembu elibusayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzile ngoba indaba esa-investigator, but ngikhetha ukutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.